Naku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lecha nanjani mthakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 16 kuMbimbitho 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sibe lempumela enhle ecourt. Sitholile i-judgment yokuthi sesingabuyela siyesebenzela emahofisini ethu.
Umthethwandaba we-High Court unquma ukuthi icele le-MDC elisekela uNkosazana Dokozani Khuphe kumele liphume emahhovisini aleli bandla kobulawayo ukuze asetshenziswe licele elisekela uMnumzana Nelson Chamisa.
Kuba kumgabe kumbe kuluphala kumbe kwenzani, abantu baseZimbabwe kathesi bayahlupheka. 90% ye-population yaseZimbabwe abanamsebenzi.
Umnumzana Robert Mugabe uthi uZulu weZimbabwe wayehlezi kuhle ephakathi komhlane lembeleko phansi kombuso wakhe. Uthi njalo umkakhe wayengasoze abe ngumongameli weZimbabwe ngoba wayengayisilo lunga lezanu PF, okuyinto emangalise uZulu. Uhulumende usememe okusemthethweni umanyano we-EU ukuthi uzehlola ukuthi ukhetho luqhutshwa kuhle na. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court namuhla unqume ukuthi icele le-MDCT elisekela uNkosazana Dokozani Khuphe kumele liphume emahofisini aleli bandla kobulawayo ukuze asetshenziswe licele elisekela uMnumzana Nelson Chamisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo namhla, uMnumzana Banda uthe basamukele ngenjabulo isinqumo se-High Court lesi, njalo uthe sebezaqalisa ukwenzela imihlangano yabo emahofisini ebandla ngemva kokuvinjwa uNkosazana Dokozani Khuphe labasekeli bakhe.
Sibe lempumela enhle ecourt. Sitholile i-judgment yokuthi sesingabuyela siyesebenzela emahofisini ethu emva kwabantu abafike babasema ofisini yethu ade ungala mvumo. Sizoqala namhlanje emini ukuhamba sisebenzele emahofisini. Silomhlangano esiwufakileyo kusasa emini odila ngama-candidates azosimela ekhethweni olubuyayo. Umhlangano lo ngokuyabatshela izinto eziyabe kufuze bazenze ukuba bamele iqembu lethu le-MDCT.
Kube lokulwisana okukhulu phakathi kwabasekeli bakamakhuphe labakabhanda kobulawayo kumaviki amabili edluleyo bebanga amahofisi ebandla kwalimala abantu abaningi. UMnumzana Banda yena osekela ukuthi uMnumzana Nelson Chamisa abe ngumkhokheli we-MDCT ubotshelwe loludlakela labanye bakhe ngeviki edluleyo bamiswa emthethwandaba. Umshayeli wemota kamakhuphe uMnumzana Witness Dube ngomunye wabantu abalimalayo ekulwisaneni lokhu le mota kamakhuphe yabulawa amafastela. UNkosikazi Khuphe ubikwa ehlele umhlangano omkhulu labasekeli bebandla irali kusasa kobulawayo. UMnumzana Nelson Chamisa yena uzaba le yakhe imihlangano ye-MDC Alliance ekhwekhwe legweru ngempela viki. Umeli wemakhandeni edalele ephalamende obe loMnumzana Banda emhlanganweni wakhe lentatheli izindaba namhla, uMnumzana Dingilizwe Chuma usole umakhuphe esithi uyaphambanisa.
Ngumunye wabo uDingilizwe Chuma sivumelana ukuthi umama uMakhuphe nxa elama programs afuna ukwenza kumele abuye through the province, kodwa lokho asekwenza esikubona kwenzakala phakathi komuzwa kobulawayo akusikho okusemthethweni ngoba uChamisa wakhethwa i-National Council eHarare as the acting president and as our candidate. Yena nxele ama issues uyahlala ku standing committee, uyahlala ku national, ule authority ku national executive, ku national council. These are the organs, relevant organs okumele akhulumisane lawo nama issues okumele awalungise ukuthi eze kobulawayo ezobamba imhlangano njengalo isizwe yakusasa akukho emthethweni thina njengeprovince yakobulawayo asila malungelo ukuthi siuauthorize lo mhlangano ngoba kasilandanga uyazenzela okwakhe okuphuma endleleni ngabuya ngaleyo ndlela ngoba iprovince yethu asivalela abantu ukuthi benze imhlangano kodwa kumele alandele ama-challenges aqondileyo.
Umsakazo we-Studio 7 uzamile ukukhulumisana loMakhuphe kanye lomqoqi wenhlelo ze-MDC umnumzana Abednego Bebe ngesinqumo sanamhla kodwa bebengadobhi incingo zabo. Ngimele i-Studio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umanyano we-European Union uzathumela iqula lawo eZimbabwe ngomvulo ukuzehlola ukuthi amalungiselelo okhetho ahamba kuhle na ngemva kokunxuswa okusemthethweni ngohulumende. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
Umeli we-European Union eZimbabwe umnumzana Philip Van Dam uthi yinto ejabulisayo ukuthi umanyano wakhe umenywe nguhulumende ukuthi athumele abantu abazehlola ukuthi ukhetho lwalonyaka luqhutshwa kuhle na. Lokhu ngokwakuqala eminyakeni phose elithumi lanhlanu ukuthi i-European Union ivunyelwe ukuzebona ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe ngemva kokuvinjwa ngumnumzana Robert Mugabe esangumongameli welizwe ngomnyaka ka-2002. Ekhuluma ne-Studio 7 namhla u-Ambassador Van Dam uthe i-European Union isithumele iqula elizafika elizweni ngomvulo elizakwandulela iqula elikhulu elizakuba selizweni ngesikhathi sokhetho lona athi lizafika sokusele inyanga ezimbili ukuthi ukhetho lwenziwe. UVan Dam uthi iqula elifika ngomvulo leli lizagcwayisisa ukuthi umumo ulungele yini ukuthi kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo njalo olungeladlakela. Uthi ngokumema abahloli be-European Union, uhulumende wenze kuhle kakhulu njalo uthi bakhangelele ukuthi ubudlelwano phakathi kwamazwe e-Europe leZimbabwe buqhubeke busiba buhle.
But as you know, we have been supporting ZEC through UNDP basket funds, and we are also supporting
bakhuthaze abantu ukuthi bayibhalisa ukuvota. Uyathokozisa ukuthi abantu abaningi abedlula izigidi ezinhlanu sebebhalisele ukuvota, njalo abasakhulayo labesifazane yibo ababhalise ukuvota. Siyajabula njalo kuyinto enhle ukuthi uhulumende weZimbabwe usenxuse iqula labazohlula ukhetho abasuka ku-EU.
Evumelana loVan Dam, ummeli weNebilitani eZimbabwe u-Ambassador Catriona Leng uthe amalungiselelo okhetho akhanya eqale kuhle kakhulu. Wengeze wathi bayathokoza ngokunxuswa kwabahloli bokhetho abasuka e-European Union. Osokusele ukuthi ukhetho lolu luqhutshwe ngokuthula, kutsho u-Ambassador Leng.
Election preparations have been going reasonably well. Pleased that the BVR process was able to register 5.3 million.
Amalungiselelo okhetho ngaphansi kohlelo lwe-BVR asungule kuhle njalo kukhanya kuzahamba kahle. Siyajabula ukuthi abasakhulayo labesifazane babhalise ukuvota. Sikhangelele ukuthi uluhlu lwababhalisele ukuvota lube kahle njalo ukhetho lube nokuthula. Siyajabula ukuba uhulumende weZimbabwe usenxuse okusemthethweni amalunga azahlola ukhetho Zimbabwe asuka emazweni e-EU.
Umanyano we-SADC lawo ulequla eliselizweni sikhuluma nje elihlola ukuthi amalungiselelo okhetho ahanjiswa kuhle na. Iqula leli lifike elizweni ekuqaleni kweviki. I-commission ebona ukuqhutshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, ithi ukhetho kumele lwenziwe phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Umgcini sihlalo wezaphu ezansi emaNdebeleni umnumzana Matthew Sibanda uthi kwezinye indawo zelizwe abantu bayethuselwa ngabezombusazwe.
kumele sihambe sitshela izihlobo zethu ukuthi bengavumi into efana naleyo. It's another intimidation, ngenye indlela yokuhlukumeza abantu ukuthi bavotele izano ngokudla. Ukanti ukudla komuntu wonke oseZimbabwe, wonke umuntu weZimbabwe ophethe ID yeZimbabwe ulolulungelo lokuphiwa ukudla enganikwa ngeplani yevote ma kuthiwa khona iparty lesibusayo ile democracy. Ntemba bayatsho nsuku zonke bathi ama-election alonyaka azaba free and fair election, asoze kube lokuhlukumeza, asoze kube lani ukuphatha kuba abantu ama-election.
Abantu abaningi baqhubeka bebhalisela ukuvota emahhofisini ezek ezigabeni zonke zelizwe. Phakathi kwamaviki ambalwa adluleyo izek ithi besokubhalise abazinkulungwane ezimbili phezu kwabayizigidi ezinhlanu phose lengxenye ababhalise ngesikhathi ikhomishini le isajonga uZulu lapho ahlala khona. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi amankampani amakhulu kwamanye amazwe asamile kancane ukuza eZimbabwe ngoba efuna ukubona ukuthi ukhetho luzaqhutshwa kuhle na kungeladlakela. Ngakho uthi uzimisele ukuqhuba lolu khetho kungela kuqilibezela njalo ngendlela ezasuthisa wonke umuntu. Umnangagwa wethu le amazwi la emhlanganweni awenzela abasekeli bezanu PF ewangena muhla. Ukuhlaziya lolu daba sixhume olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Engingakutsho babankomo mayelana ngento le ekhulunywa ngumnankagwa iliqiniso kakhulu, ngoba into eyenzakalayo laphana elizweni lakithi yokuthi abantu sebaba very skeptical ngezinto ezikhulunywa ngomlomo kodwa kungabonakali ama-actions. Sasikubona ngaphambilini ukuthi wayengekho umuntu owayele sweet time ukwedlula umgabe owayesenelisa ukuthi akhulume izinto ngolimi olumnandi kakhulu, kodwa izenzo zakhe kungabi yilezo zenzo ezenza ukuthi abantu bakhwabithe umsebenzi noma bakhwabithe into eliqiniso eyenzakalayo. Ngakho ukuthi kathesi umnakagwa ukubona kuqakathekile kakhulu liqiniso vele linalela ama-investors abekho abantu abafuna ukuthi babuye bazofika elizweni lapho okungela ukuhlaliseka khona ezintweni eziningi. So bayabuya laphana bona into abayikhangeleyo kakhulu, bakhangelele ukuthi babuye besazi ukuthi sebebonile ukuthi usehambe walonda umzila wakhe wenza isiqiniseko sokuthi ama-elections lawa abe ngumhlahlandlela ukuthi kuthengisele ukuthi kube lesi sombululo, kube le mpilo entsha eZimbabwe. So ama-elections lawa asoma elections kuphela, but kungama-elections azayenza ukuthi kukhanye kube mgqeki, kube sobala ukuthi into ayiyo aphezulu kwayo uzimisele yini kweqiniso, noma mhlawumbe ukhuluma nje okwamagama okwakusenza umgabe njengalokhu ayekwenza kuqala ukuthi wayekhuluma esithi uza kwenza ama-reforms kodwa ama-reforms aphelele emlonyeni wakhe ezenzweni, kungabe ngitsho le reform eyodwa etshengiselayo. Yikho okwenza ukuthi ama-investors babe lokhu bemile phandle kocingo bekhangele ukuthi bafuna ukubona kuqala ukuthi onguye ozalo ngumongabe umbane njalo iqiniso lukhuluma yiliphi.
Ngamanye amazwi uthi ukungabi khona kodlakela lokuqilibezela akwaneli ukuthi ukhetho lolu lube ngolukhululekileyo ngoba kungelanguquko kwezokhetho ama-reforms okhuluma ngawo.
Yebo, ama-reforms aqakathekile kakhulu ngoba noma kungabe kungeladlakela kodwa ama-reforms lawana abe lokhu esetshengisela ukuthi kusesekukhona ukuqilibezela, ayisikho udlakela kuphela olungenza ukuthi abantu noma ama-investors bengabuyi, kodwa i-system yona ngokwayo kufanele ukuthi itshengisele sobala ukuthi isebenza indlela e-transparent ezayenza ukuthi nama-investors ngabe ibuya babuye bele confidence ukuthi baya endaweni abayazi ukuthi izinzile njalo izabe kuza kwenzakala ukuthi le mali zabo kusasa kusizokuthi-ke bezokhulunya ezinye izitori nxa sebefakisa izimali zabo laphana elizweni. Ngoba nxa sikhuluma ngama-investors asikhulume ngomuntu obuya ethole $10,000, esikhuluma ngabantu ababethole ama-millions and millions abazawafaka laphana ukuthi bazoinvesta elizweni leliyalo. Yingakho ukuthi akekho umuntu ongafuna ukuthi abuye ezofuna ukuthi azohlanyela imali yakhe lapho angalaqiniso khona ahlanyele imali yakhe phezu kwedwala.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu, sixoxela ekwelengilandi.
Okay. nikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okay, ngulwe embusweni libutho nyakenye umnumzana Robert Mugabe uthi uZulu weZimbabwe wayehlezi kuhle esidla esuda phansi kombuso wakhe engekho olambayo. Umgabe wethule amazwi la emhlanganweni awenzele entathela izindaba zakwamanye amazwe izolo. Uvumile umgabe ukuthi uhulumende wakhe wayesephula amalungelo oluntu kodwa wathi umbuso wakhe wawungamubi kangako. Umgabe uveze njalo ukuthi ukuthela ngokuhlamukelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esithi wabanjwa ngamandla libutho ukuthi esuke embusweni. Kodwa ephendula amazwi kaMgabe namhla, uMnangagwa uthe kazihluphi ngomgabe ngoba elelungelo lokukhuluma akufunayo. Kodwa ulandule ukuthi umgabe wabanjwa ngamandla libutho ukuthi ehle esihlalweni. Umgabe umangalise uZulu njalo ngokulandula ukuthi umkakhe uGrace Mugabe wayefuna ukuba ngumongameli weZimbabwe esithi unkosikazi Mugabe wayengayisilo lunga lezano PF. Ngakho uthi wayengeke aba ngumongameli. Kodwa iqiniso elaziwayo ngelokuthi uGrace wayengumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kuzano PF olo Women's League okulugatsha olukhokhelwa ngumuntu olilunga lebandla. Ukuhlaziya lolu daba sixhume igqwetha umnumzana Dineyi Mukwewa.
Ubaba Mugabe kumbe kuluphala kumbe kwenzana abantu baseZimbabwe kathesi bayahlupheka. 90% ye population yase Zimbabwe abana msebenzi. So nxa besithi yesithi yena kule prosperity kumbe utsho yena nabantu abakhe ukuvuma kwakhe ukuthi kulezinye izinto ade zingahambi kuhle, thina sifuna ukuthi acele ukuxolelwa, aqalise atsho ukuthi abantu abanyamalalayo bangaki. Bonani ungaba ngokokuqala khonoku atsho lolesi sizathu zokuthi ngesikhathi seGugura hundi uthume bani ebathuma ngesikhathi sithi bangaki abantu ababuleweyo njalo besecela ukuxolisa. Then sesingaqalisa ukukhuluma sizwe ukuthi lokhu akuthoyo ku-genuine.
Uthi njalo akusiloqiniso ukuthi ubefuna umkakhe uGrace abe nguye umongameli welizwe ngoba uthi uGrace kayisilo lunga lezanu PF. Ayisiyo into emangalisayo yini le?
Ubaba Mugabe asazi ngithile ukuthi it's either yena usehlanya kumbe usekhohlwa. Umama uGrace Mugabe ube ngusecretary we-Women's League yasezani. Umama uGrace ngesikhathi lapho bemkhipha ubaba Robert Mugabe ubeselungiselele bese kusele nje ukuthi ubaba Mugabe afake i-pen lephepha ukuthi umama uMugabe athathe umbuso. So lokho akukhulumayo ubaba Mugabe it's either kumele sikhange simxolele sithi hayi umuntu omdala kahlekwa ukukhulu azisakwana ngekhanda kumbe siphonga ukuthi hayi kumbe vele azithathi kumbe vele siwakhohlwa.
UMnangagwa wethu le umbiko laye ephendula amazwi kaMgabe awukuthi wabanjwa libutho ngamandla kubana esuke embusweni. UMnangagwa uthi akuqondanga lokho uMgabe wazichiyela isikhundla. Uthini ngamazwi la?
Thina njengamagqwetha amele amalungelo abantu sithanda ukuthi kube le objective truth. Umbuso wahluthunwa ngamasotsha, that cannot be denied. Ukuthi amasotsha angene ZBC athatha iZBC kwakuyukuhluthuna umbuso. Ukuthi amapolisa angene eBlue Roof adinga uJonathan Moyo abophe umbaba uMugabe is a fact. But what is also a fact is that iParliament yaseZimbabwe yayisihlezi isifuna ukumkhipha ubaba uMugabe.
Umnumzana Dineyi Mukwewa ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Livestock lamhlanje sihlaziya amazwi kamnumzana Robert Mugabe yena othi elali phakathi komhlane lembeleko ngesikhathi sombuso wakhe. Liyakuvuma na? Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umanyano we-United Nations uthi kulabantu abazinkulungwane ezine ababalekele udlakela kwele DRC bayaphephela kwele Uganda phakathi kwamalanga amathathu edluleyo. Abantwana besikolo kwele Nigeria sebehlalela evalweni kulandela ukuthunjwa kwamantombazana edlula ikhulu kwesinye isikolo ngabahlamuki beBoko Haram. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni wecricket liqhubekela phambili lidlala kuhle kakhulu kumncintiswano okudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano wamazwe omhlaba ozaqhutshelwa kwele Ngilandi ngomnyaka ozayo. Intathelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji uyalandisa.
Iqembu leZimbabwe linqobele Ireland ngamaranzi alikhulu lesikhombisa 107 ngemva kokuba luqale ukutshaya ibhola lakuthelela amaranzi angamakhulu amabili lethumi lanye 211 ngemva kokulahlekelwa ngabadlali abayithoba nomunye kuma-overs alo angamathumi amahlanu kwathele Ireland seliphendula lenelise amaranzi alikhulu lane 104 lilahlekelwe ngabadlali bonke kuma-overs edlula amathumi amathathu lane 34.2 limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe lihlezi phezu kwengalane yamaqembu afinyelele kusigaba se-Super 6 ile mikhomele emihlanu okulinani eliphethwe liqembu leScotland. Njalo zombili iZimbabwe leScotland yiwo amaqembu angakanqotshwa selokhu kuqale imidlalo yequtshelwa elizweni leZimbabwe. Intathelizindaba yezemidlalo uNeshim Kokoyarira uthi yena iqembu leZimbabwe kumele libophe ziqine kusiya phambili ngoba kukhona lapho elingaqhubi khona kuhle.
Ngokubona kwami abafana beZimbabwe namhlanje batshengisele ukuthi hayi noma bengadlalanga kuhle ngebethi bamele benze kuhle ngase bebaba kusayo yekuhle ukuthi ibandlale kuhle njalo banqobile lokho benqoba kodwa ngokubona kwami kusekhona ukuthi kumele kulungisizwe ikakhulu endabeni zokubona nxasi esimele sichaye ibhola ngesigodo sichaye asenza amaranzi amaningi ikakhulu laba abaqalisayo singananzelela sesiloko sithemba uqendentela labantu abaphakathi ikakhulu isikandaraza ukuthi ebesinceda ngokufaka amaranzi amaningi ikanti laba abaqalayo labo bamele benze into zibe lula ukuthi chaye amabhola asibele amaranzi amaningi.
Emdlalweni walo olandelayo iqembu leZimbabwe lizadibana nele West Indies ngomvulo mhlazi lithumi lathoba nomunye kuthi ngemva kwalokho lizadibana nele United Arab Emirates ngolwesine mhlazi ngamathumi amabili kuyona le inyanga. Amaqembu amabili azabhutha imidlalo yesigaba se-Super 6 ehlezi endaweni ezimbili eziphezu kwengalani azathola ilungelo lokuyaphatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele Ngilandi ngomnyaka ozayo. Imele Studio 7 ngobulawayo ngimu Joseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje silomculi weKwaito House uNkosana Mangena oseludumo olukhulu kwezomculo kweleBhilithani. Kubika intatheli yethu uEzra Chisaspanda.
Izingoma zakhe uyazivalela njalo abuye azijayele iziginci akhiphe imratha yengoma zokujabulisa abalaleli. Umangeso lo esilaye namhlanje kuhlelo Woza, Woza Friday.
I igama lami ngukosana Mangena and abaningi bangibiza elokucula ngumangesto ngiphuma kobulawayo ngazalelwa kobulawayo okwamanje ngihlala eEngland sengileminyaka efika amajuni amabili ngiseEngland.
Indlela ahlabela ngayo isezingene eliphezulu mangesto kusegcikeni ukuthi kukhona abanye abaculi abadumileyo abamenza waba nomdlandla wokuthi acule. Pho yena uqale nini ukucula?
I-music ngaqalisa ngisasesikolo kodwa when I came to England that's when I started music production and ngathi ngikhula I was inspired by abantu abanjengabo Mdu. And when I started doing Kwaito, I did ama shows lapha England with abantu abanjengomzekezeke labo Brown Dash back in over 2004. Umangesto.
Mawusanda kuma mlaleli sikuhlelo woza woza Friday kunje nje igama elithi Mangena selidume kakhulu kwele Britani ulandela ucula komntaka Mangesto lwesilaye uDonel uhlelo lukamabona kude wengcandi olithiwa Voice UK ulesiphiwo mfana kaMangesto kahle kahle ulabantwana abangaki?
So mina, I have two boys. Donnell is the firstborn. Malachi is the last one. So Donnell, when he was growing up, he used to see me doing music, and I started training him. I would produce music for him, and yeah. So last year, when he turned 16, that's when I took him to The Voice, which entered the competition, and he's doing well so far.
Njalo singahamba umculo wakho utholakala ngapi mfana kaMangena?
Umculo wami is available on iTunes, Google Play and online. So mina I've been producing music for a good 16 years and okwamanje I'm doing cinematography and music at the same time. Ngiyabonga kakhulu. So ndingadinga uMangesto on Google or on iTunes or Google Play. Sizathola lapho.
Imuli yakuMangena yakwelwa ngamathamsanqa amakhulu. Ubaba nomntwana bonke bacula njalo bajabulelwa ngabantu abaningi. Ekusasa yabo ikhanya imhlophe. Bese uhlelo oza Woza Friday silomculi ovandelayo ocula iKwaito House Music uMangesto. Libe lempilaviki enhle balaleli. Igama lami ngu-Ezra Chisa sibanda.
Ay kusena le Kwaito
sasihlanya ngayo iKwaito high school sisalalela Arthur Mafokate elabo Mdudisi Masilela. Hayi ke ngumangesto obekuhlelo Woza Friday elethi hayilidala uEzra Chisa Spanda siziphetheke ezohlelo ngokukhangela ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court usunqume ukuthi icele le-MDC elisekela unkosazana Dokozani Khuphe kumele liphume liphele emahofisini aleli bandla kobulawayo ukuze asetshenziswe licele elikamnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Robert Mugabe uthi uzulu weZimbabwe wayehlezi kuhle phansi kombuso wakhe kungela muntu olambayo. kwanelo kwamanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Salani ku Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.